kunomthetho lapha eZimbabwe manje. Umuntu engabotshwa angeke ngiphathe umuntu sisitshitshaka sisemgwebe thina ngokwethu njengomphakathi manje. Umuntu ehambe ekhothi abantu abalobufakazi efake isifakazi efangafake i-evidence. Then umuntu laye ule-right even ebotshwe njalo, ule-right ukuthi like ingamaloya ehambe ezidefende ecourt. So kunjalo nxa kuyukuthi abantu abambophisileyo kumbe kuthole ukusekakala ubufakazi, thina njengomphakathi sizakuthini kumbe thina njengohulumente. Awule nto esingayenza lapho kulomthetho kuya kulandela umthetho njengamanazi wonke siyaobserve i-rule of law thingapha eZimbabwe. Umuntu engaboshwa kumele ehambe emaelokizini ecourt bemthonisa amacala akhe evume nxa evuma nxa esala efake laye ubufakazi ukuthi wayesala isithi ngalacala uhambe singayiphi indlela kunjalo ngabona ukuthi umuntu kuyatholakala ukuthi umuntu uyagcina ephuma ayiso catch and release. Isizathu ukuthi siyakuvela ubufakazi obugcweleyo because umuntu nxa ukuthi ezegwetshwe kumele kube lobufakazi obugcweleyo.
Kodwa siyabona ukuthi abanye bathi kuyesatshwa ngoba igama likamongameli lalo lingani liyaphoselwa khonapho, bathi yikho phela kuyesatshwa izakhi lamapholisa khonapho. Akunjalo yini lwethu?
Ayisikho. Ilizwe likapresident kafana laba abantu bakhuluma ngojesu manje siyabaprofitha amanga izilelenzini emhlabeni azokhuluma ngojesu nonkulunkulu kodwaaezenzela into zayo kunjalo kulaba abantu bakhuluma ngelizwe likamongameli kodwa besenza ngesitizizi bathi nemdropping but kwi-documentary na kukhona yini lapha azokhona umongameli esithi right hambani lekwenza lokho kumbe ukuthi umuntu ayosine ngikhulume ngomongameli kumbe ngathukuzane ngizahlanganisa nomongameli. Akuna lapho kuphuma khona umongameli esitshe something okusho ukuthi kufana nabona la bantu abaprofethi bamanga ayabe sikhulume nonkulunkulu. Unkulunkulu uthe kodwa thina wazibona